Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Zibandlela 2021 ngu-30 Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo
inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane iyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izwe lokuphela eZimbabwe. Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level ne-A-level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo nabezomvikela lapho kugciniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ekakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza kumhloliso yakhe.
Abomsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abaqoqa umcimbi waseMbare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belicala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izulu kuphela. Iningi labatholakale beligciwane leli ngabedolobheni leHarare abangamakhulu phose athoba minembili 777. Kuthi idolobho labobulawayo lilabantu bangaphezu kwekhulu 110 sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,194 asebehloliwe bafunyanwa beligciwane leli elizweni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani leli liphezulu okwamagama njalo ngelokuqala ukutholakala elizweni selokhe lumkhuhlane waqhamuka ngenyanga kambimbitho nyakenye. Ukukhuphuka lokhu kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ekuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 elizweni, ukuvulwa kwemingcele okwenza uZulu osuka emazweni anjenge-South Africa angene kweleZimbabwe ngobuningi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umbiko owethulwe ngodokotela beZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iZDHR, basole amanani lawa bethi awavezi iqiniso ngesimo esikhona elizweni mayelana labantu abagula umkhuhlane we-COVID. Bathi njalo, ugatsha lwezempilakahle kumele luhlolisise ukuthi eleZimbabwe lingabe selihlaselwe luhlobo lwe-COVID olutsha oluvela kwele-South Africa ngoba abantu abaningi bengene elizweni ngekhefu bevela khona. Unkosikazi Duduzile Nyathi ongumongi uthi ukumemetheka lokhu kubangelwa ekungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo basebenze bengavikelekanga babe sengozini yokuthi ube yibo futhi abathwala umkhuhlane wewusa emzini yabo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa umnumzana Michael Ndiweni uthi umumo ngalomkhuhlane ususethusa.
Imbangela yokuthi inani labantu ababulawa umkhuhlane we-COVID liqhanse ukuthi kulabantu abangalandaba lokugqoka vele amamaski uyabona umuntu ethawuni ezihambela bexoxa engena ezitolo umuntu vele emaski ingasesilevini ezixoxela vele ekhohliwe awuzayikhweze nxa sebona amapholisa. So yikuba ngento umkhuhlane lo umemetheke njalo kuthi abantu abaningi vele abageza izandla okunye futhi kumqoko emalo ukuthinta kwala manzi akwala manzi abantu bageza ngaphezandla lama sanitizers ayadura
kunje iCovid-19 isibulele abantu abangamakhulu edlula amane i-418 lokhu leli gcikwane laqhamuka elizweni jikelele asebesinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,813 ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
abafundi ababhala imihloliso yika O level le A level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa iCovid-19 level 4 lockdown izolo ubathabele masuku siba loludaba njalo
abafundi ababhala imihloliso ye-O level kanye le-A level bahlangene lobunzima bokuphuza ezikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo okwenziwa ngabezomvikela kulandela imizamo efakwe nguhulumende yokuqinisa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown ngalokho unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS uthi ngabe limihloliso ike yamiswa
lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa umntwana uyaphuza kumhloliso yakhe umntwana ufika futhi esephambaniseke kakhulu because ngoba konke lokhu kuyanjani umntwana kuyamhlukumeza emqondweni wakhe kuyamu-affecta civili nxa efika ku-examination umntwana ephuzile le micabango yangikhona ayisabuyi ngendlela eqondileyo futhi ngabe vele lokho kwemhloliso kuyama ukulokhu kuphazamisa abantwana endleleni zikhulu one bahlukumezeka two abantwana kuyaba exposure futhi laku-COVID-19 le simemetheke kakhulu
omunye wabafundi obesiyabhala imihloliso unkosazana Natasha Sibanda uthi uphuzile ukufika esikolo
ngesikhathi siya esikolweni siyokubala udubo lucine lusiba ngama-roadblocks endaba ye-lockdown abantu bebegcwele so vele amapholisa bengazwakali isitori sami vele uthethe isikhathi esokuthi esizwisise noma dinqo i-uniform angingazube belokhu besithi sine abantu lokhu iproblem yokuthi abantu abaningi belokhu bebukele isitori so bekunzima ukuthi njani esami isitori laso besizwisi so sithe sidlulapho isikhathi esidlule ngasema-roadblocks ngafigcina fike eklasini vele isikhathi sesingasekho sokuthi ngibhale njalo ngiphuzele ukufika eklasini
imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe-primary and secondary education umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi leli liphutha elikhulu njalo lusizo olukhulu ethi njalo abafundi abaphanjaniswe yilokhu bavunyelwe ukuthi babhale imihloliso yabo uthe njalo ababalisi labafundi kumele bavunyelwe ukudlula besiya ezikolo bengavinjelwanga ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abamsebenzi wokujabulisa uZulu u-Arnold Gamtjwariwa odume ngelokuthi DJ Fantan utafatswa kadzimwe owazakala ngelithi Levels lothi Nashe Chanachimwe odume ngelokuthi Dama namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele wenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokuqoqa umcimbi kuzavuka kungumnyaka omutsha emzini wembare besephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
umantshi umutsho uthithi kuwiriro okuza abathathu laba uthi bavumile icala labo lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown curfew ezithi abantu kumele bahlale ezindlini zabo phakathi kwehola lika-10 p.m. kusiya ku-6 a.m. njalo bengabuthani bebaningi kangako beminyezelene ukuze balondoleze iziqondiso zokungadonselani duzane laduzane i-social distancing. Lokhu kuthabise abanye abantu abathi isinqumo sokubopha kwathathu laba siza kwenza bathikaze abalokhu besephula iziqondiso ze-lockdown. Umnumzana Bongani Gwesela esakhamuzi se-Warren Park eHarare uthi isigwebo lesi siqondile.
Ukubotshwa kwalaba abantu abahleke ukulandela umthetho we-COVID-19 ngibona ngani kuhle, kuhle kwaba ngumzekeliso wokutshengisa ukuthi amapolisa ethu ayasebenza ngoba akula muntu omele ethathe umthetho ewufake ngaphansi kwezandla zakhe. Wonke umuntu umele elandela i-corona ngoba lowo mkhuhlane ukhona.
Lokhu kusekele kumnumzana Takuzwa Makamba isakhamuzi se-Harare.
Ukubotshwa kwafantana ku-right sibili kodwa bengicabanga ukuthi uhulumende naye kodwa nxa efuna ukuthi yenze into leyo ibefike akudingi lezinye indawo okunjengabomashwele kwakulabantu futhi kubo Bulawayo ngalezi zathiwa kuba hasifike ukuthi kwakulabantu. So sicela ukuthi uhulumende laye kuzame ukudinga abantu bona labo ababesenza into zinalezi ukuthi uhambelane kuhle ngoba sinyeke sikhombele ufantani yethu.
Kodwa esinye sakhamuzi umnumzana Masha Ubhwanya usole kakhulu ukutshengiswa kwabathathu laba esithi kakudingeki.
Ukuboshwa kwafanta no-levels kutshengisa ukuthi there's selective justice when it comes to breaching ama-COVID regulations ngoba kulezinye indawo ezazilabantu ezinjengabomashwele abantu abangikhona ababotshwanga. There are a lot of places around Harare kwakulabantu but we are not hearing ukuthi abantu ababotshiweyo. So asikwazi ukuthi abantu ababotshwayo ngabantu abembare okulabantu abasolwayo khona abanye indawo lezi zokuza abantu kwaye bengabotshwa kwaye kungabili ukuthi bayabotshwa bona.
Abathathu laba baxoxe umcimbi kwaba labantu abaningi kakhulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Chillspot emzini wembare lapho okwakuya khona abantu abaningi bengalandeli iziqondiso ze-lockdown. Abaningi babengalandeli iziqondiso ze-lockdown ezinjengokungaminyezelani i-social distancing lokugqoka amamaski ngalesi sikhathi leli gciwane lisidla ubhedu. UZulu ubange umsindo omkhulu eloba ezinkundlani zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela ku-Twitter okwenze ukuba abathathu laba bagcine bebotshwa. Abathathu laba bebemele ligqwetha labo umnumzana Dumisani Mthombeni ukuthi umtshutshisi ubekungumnumzana Michael Reza. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uselaye abathengisa amafutha ezimota ukubana bakhweze intengo okulinyathelo elikhangelelwe ukubangela ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. Ngesikhathi iningi likhala ngobuyanga obubangelwa yikuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus. Ilitha linye lamafutha epetrolu ebeliyidola lamasenti alishumi lathoba munemunye $1.19 seliye kudola linye lamasenti angamashumi amabili lanye $1.21 kuthi ele-diesel ilitha linye likhuphuke livela kudola lamasenti edlula alishumi $1.19 laya kudola lamasenti edlula amashumi amabili $1.23. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kuchera othi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha lokhu kuzaletha olunye njalo udubo wona abantu bevele bephakathi kwendubo eziningi ezibangelwa yikonakala komnotho welizwe.
Singathi thina i-economy leyi isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators baye befuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokhu okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi unyanga elandelayo kumbe ezimbili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe ubathengi ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even ama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo ye-fuel isikhwelile. So thina sokumele singezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokho okwentengo yefuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi khathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa i-fuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku-fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungathola lutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku-international market, ama taxes lawana aya bonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi ecubungula ezomnotho limuzwe lapho ikhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Ijale le-Congress lakwele-Melika likhangelele ukubana namhla lizabala amavoti awe-Electoral College aveza ukubana umnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats unqobe umongameli Donald Trump ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngolwezi lwanyakenye. UTrump ufuna ukuvimba impumela yokhetho lolo esithi wagxilwa nguBiden lebandla eliphikisayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abasekela uTrump abagoqela uSenator George Hawley, uSenator Ted Cruz labanye bathi bazavimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Arizona lezinye indawo abathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Bakhona njalo abaku-House of Representatives abathi bazakwenza okufanayo. Kukhangelelwe ukuthi amalunga eSenate lawe-House of Representatives bazahlafuna udaba lolu okwesikhathi eside umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence abesesethula impumela yokhetho lolu nxa sokukhulunywe kwaphela. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. UTrump uthi wagqilwa kukhetho lolu. Akula bufakazi obuveza lokhu. Abanye abalandeli bakhe bayatshengisela eWashington DC lezinye indawo besithi alwenziwa ngemfanelo ukhetho eWisconsin, Pennsylvania, Georgia leMichigan owanqoba khona uBiden. Olandela ukhetho lolu umfundisi Rafael Mtombeni uthi akuyindawo okwenziwa libandla lama-Republicans.
Uphonga udlalisa isikhathi sokuthi uphonga udebate wakukhulunywe kukhulunywe kuphindwaphindwe izinto ezivele zisaziwa. Engikubonayo ukuthi ukhetho lwenziwa, ukhetho lophumelela, ukhetho selophumelela, ama-states wonke afake izidindo zawo ukuthi ukhetho luhambe kuhle, luphumelele kuhle. Laba nje labo kufanele ukuthi bafake isidindo sabo ukwenzela ukuthi kufike ilanga lika 20 leli esilikhangeleyo, 20 January, lapho umongameli omutsha ezathatha isithupha sakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi uTrump labanye bakhe bazama ukweba ukhetho.
Bazama ukulwisana lentando zabantu, indlela abantu abavote ngayo. Siyananzelela ukuthi i-Electoral College ikhe kuhlangene kwayo yavota yapha uBiden amavota adlula i-306, uTrump waphiwa i-232. UBiden yena ubefiswa ukuthola amavoti angu-270, so udlulile lawo mavoti kakhulu. Kuyakhanya ukuthi abantu njalo le-Electoral College bahloniphile uvota wabantu bapha President-elect uBiden lo Vice President-elect uKamala Harris ukuthi kube yiwo abazafakwa esikhundleni ngo-January 20.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu umnumzana Bilif Gawule okubandla leZanu PF uthi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli kwezombusazwe.
Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangele iAmerica njengaye njenge-champion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America. nangabulo kunyika tesina kubona njengakhonoko kathesa sebezehlisile kuba ehlisile izinga labo abaphansi kakhulu
kuzenjalo abakubandla lamademocrats abancintisa eGeorgia kukhetho oluphindwayo olwamalunga edale lesenate umfundisi Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff wakhangelwe ukuthi bazanqoba unkosazana Kelly Loeffler lomnumzana David Perdue akade bemele isabelo lesi ibandla lamademocrats lizagokela idale lesenate kungenzakala lokhu ngimele iSibo 7 saseMaryland ngokhipha Stube.
Kulalto kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Umphathi ntambo ogazele ndaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi utshaya phansi ngentonga ethi izizalwane zeZimbabwe ezingelancwadi ezaneleyo ngeke zivunyelwe ukungena elizweni kungelani lokuthi kulezi nkulungwane ezilamalanga zilokhu zizama ukungena emngceleni weBite Bridge. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi okunye okubangela indwendwe ezinde emngcelweni weBite Bridge yikuthi kulabaningi abazama ukungena bengelawo wonke amaphepha afunekayo.
Anybody wishing to visit South Africa must use the official gates of entry.
Noma sekutheni akekho ozavunyelwa ukungena kwele South Africa engelazo zonke incwadi esizifunayo.
Only travelers with valid PCR tests are allowed into the country.
Uthi labo abatholakala bethola amaphepha iCovid-19 awamanga bahle baphendulwe emuva amapassport abo ahle agcotshwe ukuthi abasafuneki kwele South Africa. Emngceleni uthi amasotsha aqale izolo ukusebenzisa ihelicopter lezikepe ukuba leqiniso lokuthi akekho ongena kwela mvumo. Labo ke abafika emngceleni bengelazo incwadi esikhombisa ukuthi abalawo umkhuhlane wecoronavirus bayahlolwa njalo nxa belemali yokuzibhadalela. Ongelayo uyaphenduka. Labo abatholakala belalo umkhuhlane uthi babuyiselwa emuva ngoba iSouth Africa layo ithwele nzima ngenani eliphezulu labantu bayo ababanjwe ilo mkhuhlane. Loba nje isiphatha amandla zongcele kucele leZimbabwe sizisebenze gadalala ukudinda amapasipoti alabo abalelungelo lokungena kwele South Africa. Umnumzana Zenzo Nkomo ofike emngceleni ngomvulo ubelokhu engakangeni lalamhlanje. Unkomo uthe Zimbabwe bahambe ngenyawo bayadindisa amapassport kodwa imota zabo zilokhu zisemzileni emide okwamagama kucele leZimbabwe.
Abantu bonke laba bekukhuka kulama toilets akulamanzi. Amanzi yabuthenga oy 500 mils nge 10 rand. Sabona kubuhlungu kakhulu. We don't have leaders who can talk to their counterparts ngoba uzasentshelwe zimsayidi. Ufike futhi eSA idwenzeni uhlale ilanga lesifisa akula ma toilets and it's already causing the spread of the pandemic.
Omunye njalo weZimbabwe okhethe ukwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sitshela uthi ugcine sebuyela kobulawayo ngemva kokubona ukuthi uzazigcine sebanjwa yicoronavirus elokezama ukungena kwele South Africa.
2 days ukuqhuba you depend on buying amanzi. Itoilet uphuma ungena iganga kwesinye isikhathi it's not worth it. Kuyabe kubuhlungu kakhulu. Ama COVID certificate iyabe isi-expire ukuqhuba. Abantu ade bekuqhuba izolo sisonke kanje lalamuhla abakaphumi and I can tell you ukuthi ama COVID certificate abo ase-expire. Nxa singalandela umthetho akusamelanga bachaphe sokumele babuyele be-apply futhi another COVID certificate.
Isiphathamandla sezaphu kwele South Africa umnumzana Future Msebele uthi okwenzakala emngceleni kufanele kuyithelele amanhloni iZimbabwe.
Okwenzakala eboda kuyadanisa kakhulu. Lokhu kukhomba ukuthi umnotho welizwe ufile njalo lobukhokheli bezanu lohulumende abalandaba lokwenzakalayo. Sesibonile ama-ministers eSouth Africa efika eboda ezama ukuthola indlela abangasiza ngayo. Kodwa bakithi bathule bahlezi le eRR. Singuzaphu sithi umongameli umnanaka akasuke kuholiday abuye eBite Bridge azozibonela icrisis ekhona.
lobanje lolu daba luthinta kakhulu izizalwane zeZimbabwe iofisi yomelo weZimbabwe kwele South Africa ibiloku ingakaphenduli imibuzo yokuthi ithini ngokwenzakalayo njalo ihlela ukuthatha manyathelo bani ngalokho. Mele Super 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo. Wezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders seliqalile amalungiselelo okudinga inkokeli entsha. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe liqembu leHighlanders uthi labo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umgcini sihlalo weqembu unobhala jikelele kanye nelunga lekomiti kumele babe sebephosele amaphepha abo kungakedluli mhla zingama-23 kunyanga kazibandlela. Omunye walaba sebesazakala ukuba bazancintisa nguBheka Sibanda, yena ufuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti.
Mina nginguBheka Sibanda, ijaha leflabusi kwesibasa kokodlwayo omnyama. So mina lapha ngikhangelele ukuncedisa timu yami njoba vele kathi njalo ukuthi ngincetse lapha lalaphayana ngikhatshana fato kwakathi zingidikela ngingensondele eduze sibonisana lama madoda awe executive engiwatshayela isaluti ngomsebenzi abawenzileyo. Ithimu ngeyethu, ithimu ngeyenu balaleli. Mina ngikakhulu ngikhangelela ukuthi sikhanye sincedisane kakhulu kudivision 1 eyiyi-backbone yethimu. Maningi amaplayers nje asuke kudivision 1 eyiyo esikhanele ukuthi singabambisana ngayo, sincedisane ngayo, asisena kuthenga amaplayers asuka kwezinye indawo.
Omunye njalo sephumele egcekeni ukuba uyasifuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti ngumgcini Mafu. Omgcini sihlalo weqembu Kenneth Mhlophe yena obikwa ezancintisana loJohn Fats Sibanda, ikanti uMorgan Dube yena obikwa ezancintisa ukuba akhethwe ukuba ngunobhala jikelele. Ophethe isikhundla sikanobhala jikelele okakathesi ngu-Israel Moyo, yena osaselelungelo lokuncintisa njalo nxa ethanda. Ezinye iinkokheli zeqembu leHighlanders ezibaliswa umsekeli kamgcini sihlalo uMorden Ngwenya kanye lomphathi ngcebo uDonald Ndebele bona basasalelwe ngumnyaka belokhu besezikhundleni. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu leHighlanders luhlelwe ukuba luqhutshwe mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNhlolanja ngemva kokuba iqembu lelise liqhube umhlangano walo oqhutshwa minyaka yonke i-annual general meeting ngesilungu mhla zingama-23 lanye kunyanga kazibandlela. Insinda baphendule ebhekane neqembu leHighlanders ukuba bazayithola yini imvumo yokuba baqhube lowo mhlangano njengoba ukubuthana kwabantu lokuqhutshwa kwezemidlalo okungavunyelwa elizweni kulezinsuku kungoba inani labantu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liyala lilokhu likhuphuka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izolo kuphela. Abafundi ababhala imihloliso ka-A-level o-level bahlangane lobunzima ngokuphuza isikolo kungenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Abomsebenzi wokujabulisa uzulu wabathathu abaqoqe umcimbi wemzini waseMbare eHarare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufinyana belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesikhathi sesithebenayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.